ngise plant mina ngabuza abanye Saturday amapolisa ngokubabona lokubazi engamapolisa seplant ngase ngibabuza kwethi kathi madoda selisenzani kwenzakalani kubonakala ngani selisebunzimeni abongiphendula kwabo bahleka bathi lathi sihlupheka njengabantu khona kunjalo kuthiwa sa-investigator thina esikutshoyo ukuthi asoze sayekela kuyenzeka uhlupho olungaka sitshane labantu bengelacala so baba uGandhi kuliqiniso ukuthi amapholisa asebunzimeni ngokungalaleli ukuthi bayetshaya abantu
sizwa njalo ukuthiwa ipholisa lesigaba elabulala umuntu olilunga lebandla lenu usesiphumile entilongweni ungasela ukuthi kuhamba njani kuyini okuzile ngalo
okwakuqala ubaba uTuboy olipholisa lesigaba nguye lobani uyakwazi ukuthi nguye wabulala uMazi ngasi sizwa kuthiwa istatement sahamba satshintshwa ukuthi uMazi uzitshayelele phansi angikwazi ukuthi kunomuntu ongazitshayelela phansi ezefe kuyaba kuhambe njani sesisizwa kuthiwa ikakhulu okwakuqala uBhebhe wahamba wafihlwa ngu-MP webulilima East njalo nguminister uNqoba Izitha Ndlovu. Sesisizwa futhi ukuthi uBhebhe ube le celebration kubonakale uNqoba Izitha ehamba besiya ku-celebration abantu betshaya itoyitoyi bejabula kunathi amatshwala emzini kaBhebhe kudliwa kuselebrethwa ukuthi kona babulele umuntu. Kusisuzwe uzithi ubuhlungu kakhulu sazibuza ukuthi uminister njalo ngu-MP wabantu eselebrethwe ukuthi kona kufe umuntu. Kwasimangaza sesizwa ukuthi uTuboy uphandle uTuboy ephandle nje kutshengisa ukuthi ukhitshwe yiyo iZANU-PF njengobana kuyibo abakhulu bomthetho. Iyo amajaji wonke bayakontrola yonke into bayikontrola so kawusethusi nxa sizwa ukuthi uphandle sizwe ukuthi ubonakele eplantry sizwa ukuthi ubonakele yonke indawo ezihambela ufree